Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani zulukandaba hola mukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 ngwabakazi 2022 ungu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abukholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwemkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantu babo.
Asikholelwa kukho, sikholelwa kuNkulunkulu. Sesidinga khona ukuthi khona abantu bangahlatshwa ama-vaccine lawo. Ababuye bezothola usizo emasonto.
Ubukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene.
Kodwa ungakhangela phela kande ngo-2018 besile 23 candidates ama-presidential candidates.
Indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia u-Alexander Dugina ifa ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe ngumaqupula idubukile yaba yizicucu.
Yeah, abangeke bayekele ama-Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba angithi kuvele kusempini kuyalwiwa lapha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iziphathamandla zempilakahle kobulawayo zibikwa zilokhu zisadingisisa ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa eManicaland ungaba usuhlasele abantwana abangaki kuleli dolobho. Umkhuhlane lo usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye 157 abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane elizweni jikelele kulandela ukuqhamuka kwawo eManicaland. Intathele izindaba eStudio 7 ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umkhuhlane wendingindi usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye i-157 abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko, unkosikazi Monica Mutshangwa. Embikweni wakhe uphinde wathi kulabantu abazinkulungwane ezimbili asebetholakale belawo. Ngakho-ke uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana ijekiseni lokuzivikela ukuze kwehliswe amathuba okubulawa yiwo. Umnumzana Gift Ndlela, umongi esibhedlela sakobulawayo, uchasisa ukuthi indingindi ngumkhuhlane othelelwana njani ebantwaneni.
Indingindi ngumkhuhlane ojayele ukutholakala ebantwaneni abancane. Lo umkhuhlane uthelelwana ngokuthi umuntu kumbe umntwana uyabeke wathinta indawo lapho kubambe khona omunye obele umkhuhlane lowo, kumbe kwesinye isikhathi nxa bedlala laphana abantwana kube lokuthintana kwemzimba kumbe betshintshane amathe, kube sokusiba lokuthi bethelelane lo mkhuhlane. Kodwa umkhuhlane lo ulakho ukuvikeleka ngokuthi ehlatshwe ama-Jackson esithi ngama-vaccine. Ama-vaccine lawa ayasiza ukuthi engatholi igciwane lendingindi. Indingindi ibonakala emntwaneni ngemva kwamalanga alitshumi kusiya kwalitshumi lanye.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ndiweni, umzali oselokitshini leNkulumane, uthi uhulumende uyaphuza ukuletha imithi yamajekiseni okuzivikela emtholampilo lezibhedlela.
Okusidanisayo ukuthi imithi yokuvikela iyaphuza ukutholakala. Kuyabe kulokhu kuthiwa ubuye uzokhangela kuze uciniswe kulethe umkhuhlane osumemethekile. Okuyikho esikufisa kakhulu ikuthi kulungisiswe masinyane, kubuhlungu ukulahlekelwa umntwana ngento ebinga lungisiswa.
Udokotela Mthabisi Bebe wakobulawayo uthi ingozi enkulu idalwa ngabazali abalenkolo ezibalela ukuhlabisa abantwana amajekiseni okuzivikela.
Imizilizi idilela abantwana abangatholanga ivaccine yemizilizi. Ngakho ke okukhona kathesi ukuthi umntwana wonke ongavaccinethwanga imizilizi kumele labomongikazi ukuthi ethole ivaccine imizilizi. Yikho ke ubona eZimbabwe abantu abalemizilizi abaningi abantwana lapha abama-church akhuthaza omama ukuthi bengavaccinate abantwana nxa bezalo.
Kusenjalo kobulawayo sekuqhamuke njalo umkhuhlane wesihudo. Unkosikazi Wendy Mhlonga, umhlali wakobulawayo, uthi kakulungiswe udaba lokusilela kwamanzi kuqala.
Okubuhlungu ukuthi futhi njalo lekhansili layilandeli futhi ischedule abasifakayo ukuthi bayavala nini bavule nini. Uyathibona besithi 72-hour water shedding kodwa baqine bevaliye iviki yonke and impompi nxamanzi ebuya khwamphana vele irust yona leyo izinto ezinjalo asakwazi ukuthi amanzi asivulela wona ahlanzeke okungakanani ngoba bekuya vele elomunye umhlobo. So umbona ngani nxa ungalungiswa indaba le yamanzi kungani konke lokhu kunganqabela.
Imizamo yokuxhumana lekhansili yakobulawayo mayelana lokumemetheka komkhuhlane lo yehlule kodwa umnumzana Charles Malaba owenqabe ukuthathwa ilizwi wazise iStudio 7 ukuthi amanani akhitshwe yikhansili kuphetha usuku lwayizolo atshengise ukuba kucatshangelwa ukuba kulabantu abahlanu abangabe belendingindi bekusahlolisiswa ukuba balawo lobahatshi. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye. Abokholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwamkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantwa babo. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Max Mkandla.
Hayi, umkhuhlane le thina gasoze sigijimela ukuyahlatshwa injekisheni. Imithi le engeniswa ebantwini le yimithi ejulileyo kakhulu. Njalo kumele sikhangele futhi imithi yabelungu abayibo abasinika ama-sanction ukuthi babe besizwela ngaphi umusa wabo ngowani. Imithi yabo leyi thina gasoze siyithakazelele. Njalo thina ngohlobo lwethu langokholo kholelwa ekuthini lokho esikuphiwa nguNkulunkulu yikho khona lokho njalo siyasila. Umkhuhlane yengamemetheka kodwa sesizama ukuthi khona abantu ababalekele emasowe kababuye bezodinga usizo. Ama-vaccines yabo lawa kumbe ngamaphilisi kumbe kwini asikholelwa kukho, sikholelwa kuNkulunkulu. Labo amaqhinga abona lawo baphiwa nguNkulunkulu. Kodwa ke thina kasisakholelwa via i-vaccine. Sesidinga khona ukuthi khona abantu bangahlatshwa ama-vaccine lawo. Ababuye bezothola usizo emasoko. Kulilungelo labo abantu ukuthi begijimele khona ngale ngoba bayakusho ukunukelela kwemithi leyo la engasanukiwe esibhedlela khona lapho. Njengesendulo kwayimithi ukuthi ungene esibhedlela uyizwe ukuthi iyanuka. Ula uhlubona ususilile. Kanti ezivele kugcotshwa i-vaseline nale kuyafanana ukuthi ngama perfume nje. So thina kasikholelwa kuloko, sesikholelwa kuyena lo wasibiza ukuthi silale enhlane sibonisana labanye khona ngale kulokho babe kuphiwa. Umkhuhlane ungakafiki kumbe impi ingakafiki kumbe indlala ingakafiki, uNkulunkulu yabo umoya wakhe usukhulumile phakathi kwethu ukuthi kuza kuba lokho, kube sokudinga amaqhinga ukubana kungamemetheki kwabantu bethole bebe lokusila. Ngakho abantu bazasila behlezi emasowe.
Manje khonokho alibone na ukuthi kuzabangela ukuthi imkhuhlane efana labondingindi yona le imemetheke?
Hayi, imithi asoze isebenze kakhulu. Ukumemetheka kwendingindi ikuthi phela iyabingelatsho. Kambe yona indingindi le sisuke emakhiweni khona le mazweni abo la ahlakaniphileyo izizowele e-Africa ibaleke e-Africa izizongena la khona phela izweni leZimbabwe isuke kwabe engena kuwadi ichayizi yechayindlini. Hayi, abazokho lo lapha bamemeza bekhona uNkulunkulu yabizwa. Kodwa ke thina ngokholo lwethu sibone ngazani lokho sokunqinekele. Abantu basala nje sebegijima laphana nalaphana kodwa ke emasowe imthandazo enjalo yabe siyenziwe. Igazi lomuntu liyabe lingasathatheli imikhuhlane. Ngobana kulamanzi okugeza, kulamafutha okugeza, okugcoba ngawo, I mean to say. Amafutha okugcoba ukubana ukuthi khona umzimba igazi lesikhumba somuthi singathatheli imikhuhlane njengama measles yona leyo ama smallpox lendingindi le ekhulunywayo. Imikhuhlane leyi isiminengi kakhulu. Ngalokho ke ayi, thina sikholelwa kuNkulunkulu ngoba uyabe sesinikile ukuthi kule mkhuhlane ongasozwelatshwe, uyabe ongasozwelatshwe emhlabeni khona ngale kodwa ke ngapha kolokholo lwethu iyabe selapheka.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla okholo lwesipostoli ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Ukuphezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kulolukhetho kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene. Ikhomishini yezokhetho yazise ngeviki edluleyo ukuthi umuntu ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kuzamele ahlawule imali ngamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $120,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ye, empeleni vele imali isho khonoko ukuthi khona baza kuba balutshwane sibili abantu abazancintisa. Kodwa ungakhangela phela kande ngo-2018 besile 23 candidates ama-presidential candidates. Le into enzima kakhulu njalo yenza ukuthi khona le administration yokhetho ibe nzima kakhulu ngoba abantu babebalana yazi le zinto. Labanye abantu bakhona umuntu pho nguvuka nje khona yena useyi-presidential candidate engelawo ngisho lama structures. So mina nxa ngibona mbonani imali le izakwenza ukuthi kube le investment civil labantu labo futhi bangayi kundaba ze politics ngoba bedinga imali. Yeah, ngoba kuzayenza ukuthi khona la ubekwazi ukuthi kambe nxa luzi 20,000. Hayi, no yekela sibe le candidate eqondileyo sibe ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kuhle. Yeah, ngokubona kwami nayo ngibona. Njalo nje vele yikho kufanele futhi ukuthi khona vele babe balutshwane bona babantu ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kahle. Nxa kukhethwa ukhethwa abantu naba abathathu, ukhethwa abantu nabahlanu nje kuphela. Yes, then lokubala amavoti kuzayenza ukuthi ube very efficient lama results la angabile confusion. Nayo ukubona kwami lokho. Imali le iqondile sibili ukuthi ayibe nenge kwenzela ukuthi khona kungabi phongungena nje wonke umuntu athi uzokontesta engekho serious. So kathesi kwenkona sizabona khona abantu aba very serious, uyabona lamabandla very serious, uyabona ngoba ukuthi khona ubuye uzothi ufuna ukukontesta kodwa ungelalutho nolalo lanxa vele suvotelwe ikuphela ubona lokuthi kathesi abasebenzi bona abantu ababekhethiwe babe lokho nje bezidlela imali holy mali every month abantu bangatholi lutho. So ke ngalokho mbonani bakuzancedisa kakhulu. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Oba manje ke sikhangele iziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imota zikaMnumzana Justice Mayor waJajena omela igogwe nembudziya edalele eParliamente ezohlobo lwama-trucks ezingamachumi amabili lambili zizathathwa lugatsha olulwisana lenkohlakalo olwezak. Kusacutshungulwa icala eletheswa uwaJajena. Ngolwesihlanu imota zikawaJajena ezimbili zithethwe lugatsha lwezak. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi abalandeli bebandla le-CCC batshisekile ngodaba lokuthi imali abayibuthelelayo engamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $123,000 eyokuthengela umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa imota engangeni inhlamvu zombhobho. Ayiqondakali ukuthi yasetshenziswa njani ngoba imota yakhona ayibonakali. Manje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hello, hello, hello msakazi, 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 msakazi sakubona. Ungabe uyaphila msakazi? Msakazi, ngithanda ukuthi nge ngithi fahla fahla lapha msakazi. Le ndaba yepolitiki. Yabona indaba yepolitiki msakazi yahlupha msakazi. Kula bantu labo fica bathukana benzani, bakhuluma nakubi, mthwakazi sihlahlabani. Bazwela usizi kakhulu mthwakazi. Msakazi ngoba ngani yazi ukuthi ungakhangela uHuru Kenyatta elo odinga bake baba nengxabano enkulu kodwa okwamanje bazwana yabona. So into elwisa ngumqondisi ma uchamise ngangena ayifeze liyananto abantu laba bengazwana ngezinye indlela. So wena othukayo uyabe ususele ngapi? Eish, mbazwela usizi ngoba kabakwazi okuzayo. Bathi uchamise uzangena alungise izinto. Ukulungisa kukachamise izinto yikuthi amaNdebele asebenze ngobunenge esiNdebeleni, amashona esebenze ngobunenge esishoneni, into esiyikhangeleleyo. So umqondisi into efuna yona leyo. So wena othukayo uyabe ususele ngapi sokunjalo? Hayi futhi inkosi yami.
Salibonani bantu beZimbabwe, salibonani balaleli beStudio 7. So lapha bakithi yazi siyabe sikhala nxa sokukhulunya indaba ezinzima. I-South Africa ilokuhlukuluza abantu bethu okukhulu kakhulu, njalo laba bantwana bengela lapha abangaya khona. So lapha sicela ukuthi uhulumende weZimbabwe abake bahlanganise amakhaya babone abakwenzela ilizwe. Ama-industries avalwa lapha eBulawayo maningi kakhulu, ukuthi mayivulwa abantwana bangasebenza sibi. Kodwa nxa abantwana beza besebetshona sebegijinyiswa sebebulawa, hayi bakithi futhi akuhlupheka amaNdebele kodwa ngaye kuhlupheka kuthiwa abantwana base-South Africa ngamaNdebele. Amashoni agcwele khona le ngo-driver bamagoneti batshona bebulawa. Kodwa kathi kuhulumende kuthini khonoko? Ukufa komuntu kuyinto enzima, njalo uhulumende ngumuntu obusa abantu, ungeke kube nguhulumende wezihlahla. So zwelana abantwana libalungisile. Akula futhi i-industry engavulwa ezilongile izwe lelinge la mali yalo. Kodwa nxa imali yelizwe ingaba khona bangavula ama-industries, kathi imali izabe isehlulayo ngoba izabe ingena emabhenki siba le-interest. Abantwana basebenze ekhaya baphumule, South Africa isalele lizwe la.
Studio 7 njani? Ya imthwakazi Republic Party iyabahlaba abantu abaningi, abanye sebeze bezikhulumela ukuthi bona abazukulu emathebhelelendi. Imthwakazi Republic Party yonke le yihambe ibahlaba babona phela ukuthi maye imthwakazi Republic Party thathi emathebhelelendi ayo labo bona basishoneni babasela sisabile lapha nemathebhelelendi. Okunye imthwakazi Republic Party impela hayi ilibadla mpela sisilithembile emathebhelelendi yizapho aya ehluleka kudala. Ya yabona ukuthi kulo mama lo othiwa ngokhethiwe Bebe, lo mama lo waseBotswana, lo mama lo othiwa ngokhethiwe Bebe, lo mama lo nasima kungaye ku Congress, mama lo nasile fako sibele ebe ngu vice president kamqondisi. Umqondisi hayi ku right impela ku president usasikhokhelela kahle kakhulu. Kodwa mama lo othiwa ngokhethiwe Bebe lwa mama lo lekhono impela hayi imbokodo eziningi sibele engazivusa sibele amakhanda ngoba mama lo lekhono straight ukuqinisa ukuthi keeper njengoba linjalo njengomqondisi. Yiba abantu esibafunayo labo bangakhulula umthwakazi, hayi khona labo abantu abawe lokho be challenge befihla umphini besesaba. Hayi nasifuna abantu abanjabo okhethiwe Bebe umqondisi moyo yeyi abantu abangasimela labo sibili sisibathile sisibathembile komthwakazi.
Siyabonga ukuzwa amabala amahle kangaka emajaheni asemazweni. Siyacela ngomusa umprofiti lo okhulumileyo. Siyemprofiti vela kulanto othiwa ngumprofiti indaba kuhle emhlabeni, kakulanto othiwa ngumprofiti ngani kuthiwa ukhona umprofiti ngani abantu kabadubeki kangaka? Akulanto othiwa ngumprofiti. Umprofiti yena lo umuntu othengwe umana wenzela ukuthi abantu behle belahlekelwe lithemba bathi bona avele ukuvota kusancedi ngoba vele sehle wawina lowo. Asihambeni siyevota 2023 usiphathele enye into esingayaziyo. 2023 kuya lenye into elingayaziyo kuphela. Into esihluphayo siyahluphana thina ngapha emaNdebeleni, kulabantu bakamthwakazi, kulabanye abantu be-CCC. Abanye abantu angazi ukuthi umbono wabo unjani, ngani bathengwa labo futhi ngenye iphathi futhi khonapha ngoba uyezwa sebesolana beze besolane bekhuluma la magama abantu. Hayi okudlayo kulabanye abantu khona basiyakwazi abadlinyoka, kulabanye abadlinkawu, kulabanye abadlintobani. Dlani uthule kusenhliziyweni yakho lokhu. Ungambona mina ngikuzana uPF nyekela, umbone ku-CCC nyekela, yikho le bembona khona. Umbone ukuzeni ngikhona bokumthwakazi nyekela, lawe nqa lapho khona yenza lokho. Yikho le bona la nqa sithatha omama bangafanani, omnye uchoice omnyama, omnye uchoice obovu, omnye uchoice omude, omnye uchoice omfitshane. Asikwenzeni ngenhliziyo lokhu. 2023 asivote asiregistreni phela sizovota nini? Ndibone 2023 uthule difference kule mnyaka yonke le ngu-42 years. 2023 uza lokunye lapho andinikisi but ndithengise enye into ezayenzakala kuphela engayibalayo kusikhathi ebhayibhilini ngayibona. Asihambenini kuphela siyevota kuphela, sivotela amabandla esiwafunayo. Kanti itshotshoze yothi votelani liphi? Hayi ngilalwelami mina kuphela, kodwa kanti itshotshoze yothi lani hambanikile. So lina hambani emabandleni enu liyawusapotayo, livote libuthi anse phuma yithini. Ngiyabonga kakhulu, buyali register ubuningi wenu khanate. Siyaqotshwa emazweni, liyaqotshwa emazweni lokwethi lifuna ukuqumilizwe phakathi, liyaqotshwa emazweni egoli abalifuni, liyabuthwa njengenkukhu sifoka emazweni kweni siyethengiswa. Liyehluke ukuthi lizokhulela elizwe lokwethi sithi yeye badala libone ukuthi lizavota kuhle. Abadala thina lithi esalungisele ukulungisa okubi lina licatshile uyanini sizowenza sonke siyabonga kakhulu ngundebelena lokhuluma elihlala imsola ethi ngumdala wensuzu othanda amashona hayi mina ngu-3C vele abangithandayo bangithola ngale ku-3C yiphathi yami engiyifunayo vele ngaqalise iseseyi-MDC katswankirayi ngazoyilandela i-MDC alliance namhla ngu-3C vele kantshintshi phathi hayi kantshintshi ngiyabonga
27 lifoka njani basazwethu lifoka njani basazwethu abahle kungumsebenzi omuhle elisenzela wona imihla namalanga konke konke nje nisenzela khona basakazi ye hayi nathi siziphilele kakhulu bagithi siziphilele ye mina lo ngifisa nje ukudlulisela inkulumo yami le kakhulu angathi ngaziwa ubaba ugawule lezani upf yakhe ma sikhuluma ngamalungelo abantu kumbe sikhuluma ngokungakhululeki kwabantu sisuka sikhuluma ngento ezifana nokuthi singabantu baseZimbabwe sidinga ama-magistrate aseZimbabwe hayi ama-magistrate weZANU-PF sidinga amaphoyisa abe ngaseZimu engabe ngaweZANU-PF sidinga amasosha abe ngaweZimu engabe ngaweZANU-PF sidinga amanensi lama-teacher lababalisi bebe ngabaseZimu hayi abeZANU-PF yizi zinto esikhala ngazo kakhulu ukuthi akunga like akungabi bengakolonizwa yiZANU-PF bonke labo bantu ngoba wonke umuntu even we opposition party ubheke bona ukuthi hayi inzoyamangala emthethweni kanje kanje umthetho udlala indima yayo njengomthetho hayi njengeZANU-PF so labo bantu bonke mbabala amatisha amaphoyisa amasotsha bonke labo bantu labo amanesi konke lokuyana ngama yini yini bonke labo bantu yebo basebenzele igovernment but basebekolonizwe yiZANU-PF so yile nto esisuke sikhala ngayo so wena if ma ungeke kuZANU-PF suzithola ususebekengwane awukwazi ukusithola usizo olupheleleyo izilongoma ungasowezanu-PF yileyo nto esikhola ngayo amalungelo esikhala ngayo
salibonani salibonani kustudio 7 siyalibingelela lonke ngomusa langothando siyalibingelela abantu bakithi eZimbabwe hayi siyazizwa inkulumo ezikhulunywayo eziqondileyo lezingaqondanga kodwa-ke ngizagcizelela la ngiphendula kakhulu ubaba undebele according uchamisa lo mnangagungcono ngcono kakhulu Ndebele kakhulu kakhulu nanxa uyisupport zama ukunanzelela 17 councillors kobulawayo ngamashona abantu besindebeleni bonke ngamaphini bonke ku-MTC and then usiyemuva lapha kusesengubaba uTsongrabe bezebecabane labo Gibson asoze ngikuchazise konke kwakule problem ba uTsongrabe esesenza wrong thirdly uphetheni ozosiza ngakho abantu elikhuluma ngakho ukuthi uzoba lotshintsho olungcono ikuyini olutshengise khona ukuphethe ozokusiza incede ngakho abantu okwaziwe nandebele mpela malumane ikuyini ukuphethe ngulo jaha uyochamisa ozosiza ngakho abantu ukhona ezawucela imali le angeke bemnike imali banike umgabe wabaphendukela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Ukwezemelika, indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia u-Alexander Dugina ife ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe umaqupula idubukile yaba yizicucu. Amapholisa kwele Russia athi kusobala ukuthi leli bhomba belijonge ukubulala uDugina kodwa labulala indodakazi yakhe uDaria obetshayela imota kayise. UDugina ubikwa nguye olalelwa ngumongameli Putin njalo engaba wamcebisa ukuhlasela ele Ukraine. Ngokunjalo uPutin ubikwa esethesa ele Ukraine icala lokuba lesandla sokubulawa kukaDuga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ya kungathi akukaphumi kuhle. Ye abangeke bayekele ama Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba angithi kuvele kusempini kuyalwiwa lapha. Kodwa ke bangabe beloke bekhangele Ukraine kanti sokulo kunye okubangenelayo. Awukumele ukuthi bakukhangele kwedlula Ukraine ngoba la iRussia angithi nqa ichaya ngale eUkraine. Kuyavuleka futhi ezinye izigaba ngemva kwayo ngapha. Enxa yongabe sokungoku kunye enxeso kulokunye okukhangele ukuthi kuhle kusebenzise lona leli thuba lempi ukuthi lichaye khona ngale eRussia.
Sike seze ukubana sokusesatshelwa ukubana amasotsha aweRussia engangena ku-nuclear plant. Ingozi engaba khona ubona ngani ingaba ingozi enkulu kakhulu yini?
Yeah. La mabutho sibili aweRussia avele wona ngokukhanya ngathi asekhona phakathi kweplant le. Okwesatshelwayo ukuthi kuzadubuka into enkulu laphana ezachaya imimoya lebulalayo iradio active leyo imoya lebulala abantu. Yiko osekukhanya ngathi kuyesabeka laphana. Akumelanga ukuthi kulwelwe khona phana kumbe kujikelwa amabhomba khona phana kumbe la iRussia ibe lamabutho ayo khona phana. Ngoba okwenzakalayo khathesi kuyukuthi akusaqedakali ukuthi kufanele ukuthi kwenziwe njani. Kodwa kuyingozi enkulu kakhulu ezakwenza ukuthi lawa ama-Russians afe ngoba umoya lwana uzaphephuka usiya khona le eRussia. Kumbe ezigabeni lezi abasebesithi bazibambile bona asebezithethe khona ngale Eastern Ukraine. Njalo uyakuchapha futhi ulwandle umoya lwana usiya khona le Europe khona le. Umoya lwana mubi kakhulu. Umoya ongabulala abantu abaningi kakhulu. Yiko kulokwesatshelwa sibili okukhulu kuyingozi enkulu ukuthi kwenzakale khona lokho ngoba izinto zangkhona zizigaba ezimbili nxa ngizilalelisa. Ukuthi khona kuzadubuka into ezachitha umoya lwana laphana ku-nuclear station. Kumbe yona i-nuclear station leyana ishote i-supplies ezifunayo ukuthi iphile ibe irana laphana. Bese kugcina kutshinya umoya khona laphana. Umoya lwana uyingozi kakhulu. Umoya obulala khonapho sibili. Umoya omubi kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe obexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika esigabeni se Texas.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Hayi siyabonga isikhathi so singasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abokholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwemkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantwababo. Ukukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kukhetho oluzayo kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene. Indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia uAlexander Dugina ifa ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe ngumaqhuphula idubukile yaba izicucu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.